Isahluko 42. Ukuphethwa kwempikiswano. Ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane, uKristu uzakuza njalo emhlabeni lowo. Uzawe ephelekezelwa yibo bonke abasindisiweyo njalo lexuku lezingilosi. Nxa esehla ngenkazimulo enkulu, uzavusa bonke ababi abafileyo ukuze bamukele umvuzo wabo. Bazavuka ngobunengi obesabekayo, bengela kuvalwa njengechebechebe yaselwandle. Khepha umehluko ozabe ukhona phakathi kwabo lalabo ababa lengxenye evukweni lwakuqala. Abalungileyo bavuka bembathiswe imizimba emitsha njalo lemihle. Ababi bazavuka belemizimba elokhe ibonisa imikhuhlane njalo lokufa. GC 662.1. Wonke amehlo abo azajolozela inkazimulo yendodana kaNkulunkulu. Ngelizwi linye ixuku labantu laba lizakuthi, ubusisiwe lowo oza ngegama lenkosi. Amazwi lawa asoke aphume ngenxa yokuthanda kwabo uKristu. Amandla eqiniso yiwo azakhipha amazwi lawa endebeni zawo. Ngendlela abantu ababi abangena ngayo engcwabeni, bazavuka belokho bezonda uKristu ngendlela abafa beyiyo, futhi belomoya wokuhlamuka ofananayo. Abasoke bathole elinye ithuba lokulungisisa izimilo zabo. Bekungeke kudale umehluko ukubanika leli thuba. Impilo yesono abayiphilileyo ayizange yenze ukuba inhliziyo zabo zibe buthakathaka. Ngabe babenganikwa elinye ithuba lokuthi balungise izimilo zabo, babezaphila ngendlela efana leyakuqala, eyokwephula imilayo kaNkulunkulu njalo lokwenza ukuthi abanye bamhlamukele. GC 662.2. UKristu uzakwehlela entabeni yase-Olivet, lapho ngemva kokuvuka kwakhe enyukela khona. Njalo lapho ingilosi ezaphinda amazwi esithembiso sokuza kwakhe ngokwesibili. Umprofeti uthi, iNkosi uNkulunkulu wami izakuza njalo labo bonke abangcwele ndawonye layo. Njalo inyawo zakhe ngalolo suku zizakuma entabeni yase-Olivet, esempumalanga kwedolobho laseJerusalema. Njalo intaba yase-Olivet izadabuka phakathi, kube khona isihotsha esikhulu. Njalo inkosi izakuba yinkosi emhlabeni wonke. Ngalolo suku kuba khona inkosi eyodwa njalo legama layo elilodwa. Zekhariya 14:5-9. Nxa iJerusalema elitsha ebuhleni bayo isehla ivela ezulwini, izakuhlala endaweni ehlanjululiweyo njalo elungiselwe ukulamukela. Njalo uKristu labantu bakhe njalo lezingilosi baza kungena emzini ongcwele. GC 662.3. Ngalesi isikhathi uSathane uzakulungiselela impi yakhe yokugcina yokuthola ithuba lokubusa. Ngesikhathi amandla akhe ewathathelwe njalo kungalamuntu abengabalinga, inkosi yobunyama ibihlulekelwe. Kodwa nxa ababi abafileyo sebevusiwe, uzabona ubunengi bexuku elesabekayo elizabe lisehlangothini lakhe. Lokhu kuzavuselela ithemba lakhe, njalo uzazimisela ukuthi angavumi ukuthi adele empikiswaneni leyi enkulu. Uzahola ibutho lonke labalahliweyo, njalo ngabo uzazama ukuphumelelisa amacebo akhe. Bonke abalahliweyo bazabe sebengabathunjiweyo bakaSathane. Ngokuphika uKristu bamukela umholi lo ongumhlamuki. ngokwenza njalo sebelungele ukwenza konke akuchoyo. Njengobuqili bakhe bakudala, asoke aziveze njengoSathane. Sizabatshela ukuthi nguye indlalifa yedolobho kanye lelifa elikhulu, elikulo. Asanda kulithathelwa ngokungekho emthethweni. Uzaziveza phambi kwabo njengomsindisi. Njalo uzabazisa ukuthi nguye obavusileyo. Njalo lokuthi uselungiselela ukubahlenga ezandleni zombulali omkhulu. Ngesikhathi lapho uKristu engasabonakali emehlweni abantu laba, uSathane uzakwenza izimanga ezizasekela amazwi akhe. Uzakwenza ukuba ababuthakathaka babe lamandla. Njalo uzabagcwalisa bonke ngomoya njalo langamandla akhe. Uzabanika icebo lokubahola ekulweni labangcwele. Lelokuba thathela umuzi kaNkulunkulu. Ngokuziqhenya uzabakhomba ezigidini ezingelakubalwa esizabe sezivuswe emathuneni. Njalo uzabatshela ukuba njengomholi wabo ulamandla okunqoba idolobho njalo athathe isihlalo sakhe lombuso wakhe. GC 663.1. Phakathi kwexukuleli elesabekayo kuzabe kulabantu abaphila iminyaka eminingi ngaphambi kukazamcolo. Amadoda alethambo elikhulu njalo lenhlakanipho enkulu kakhulu. Abathi ngokuvumela ukulingwa zingilosi zikaSathane bakhetha ukusebenzisa ubungcitshi njalo lolwazi lwabo ekuzikhukhumezeni kwabo. Amadoda izenzo zawo eziyisimanga ezahola umhlaba ukuthi ukhonze ubungcitshi babo. Kodwa uchuku lwabo njalo lezenzo ezimbi abazisungulayo, abangcwelisa umhlaba babuya bangcwelisa umfanekiso kaNkulunkulu. Okuyikho okwabangela ukuthi abesule embusweni bendalo yakhe. Kuzabe kukhona amakhosi njalo lezikhulu zempi ezanqoba amazwe amaningi. Amadoda alesibindi angazange anqotshwe empini. Amabutho aziphakamisayo ayehlala efuna ukunqoba. Umbiko wokuza kwawo owawuqhaqhazelisa izizwe. Ekufeni kwawo laba abazange baguquke ezimilweni zabo. Nxa bevuka emathuneni, imicabango yabo izaqala lapho eyagcina khona ngesikhathi besifa. Bazabe belesifiso sokunqoba esifananayo esasivusa ngesikhathi besifa. GC 664.1. USathane uza kukhulumisana lezingilosi zakhe ngemva kwalokho abesekhulumisana lamakhosi kanye lenduna zebutho njalo lamadoda alamandla. Baza kukhangela ubunengi babo babone amandla abalawo. Ngenxa yaleso sizathu bese besitsho ukuba ibutho elingaphakathi kwedolobho lincane nxa uqathaniswa lelabo, ngakho bengabanqoba ngalula. Bazabeka amacebo abo okubathathela inotho yabo njalo lenkazimulo yomuzi waseJerusalema. Bonke ngemva kwalokho bazahle baqale ukulungisela impi leyi. Amadoda akhaliphileyo ayenelisa ukwenza izikhali azaqala ukuzenza. Induna zamabutho ezilodumo ngenxa yempi abazenqobayo bazahola amaqula amabutho azafakwa emaqenjini ayehlukeneyo. GC 664.2. Ekugcineni ilizwi lokuthi bahlasele liza konikwa njalo ibutho leli elingelakho ukubalwa lizaqala ukulanda umuzi ongcwele. Kuzabe kulibutho elingeke lalinganiswa lamabutho ake aba khona emhlabeni, njalo elingeke lalinganiswa lamabutho wonke omhlaba ehlanganisiwe. USathane uqobo lwakhe oliqhawe elikhulu kulawo wonke uzabe engumholi wabo, njalo ingilosi zakhe zizakubambana laye empini leyi eyokugcina. Amakhosi ndawonye lamaqhawe empi azabe ekhona kuleli qula, lamaxuku abantu azabe elandela emuva bonke bengaphansi kwenduna ethile. Ngobuciko obukhulu kwezempi bonke bazahamba phezu kwezicucu zomhlaba belanda umuzi kaNkulunkulu. UKristu uzakutsho ilizwi lokuthi amasango omuzi weJerusalema elitsha avalwe, njalo ibutho likaSathane lizakugombolozela umuzi lowo njalo lilindele ukuhlasela. GC 664.3. Ngalesi isikhathi uKristu uza kubonakala njalo phambi kwezitha zakhe. Uzabe ephakeme waba phezu kwedolobho. Phezu kwensika yegolide kuzabe kulesihlalo esiphakemeyo njalo saphakanyiselwa phezulu. Esihlalweni lesi kuzabe kuhleli indodana kaNkulunkulu, njalo uzabe ehanqwe zindlalifa zombuso wakhe. Awekho amazwi njalo losiba olungachaza inkazimulo uKristu azabe elayo. Inkazimulo kaBaba izabe yembese indodana yakhe. Inkazimulo yakhe izagcwala umuzi kaNkulunkulu, iphinde iphumele ngaphandle kwayo, igcwalise umhlaba wonke ngokukhazimula kwayo. GC 665.1. Eduzane lesihlalo sobukhosi kuzabe kukhona labo aba empilweni yabo yasendulo abake basebenzela uSathane ngamandla abo wonke, kodwa abahlengwayo njengesikhuni emlilweni bakhetha ukulandela umsindisi wabo ngokuzimisela okukhulu. Bazalandelwa yilabo ababumba izimilo zobuKristu phakathi kwemfundiso zamanga njalo lokungakholwa. Laba abahlonipha imilayo kaNkulunkulu ngesikhathi lapho amaKristu onke ewenza into engelamsebenzi, njalo lapho izigidi zabantu kusukela endulo ezabulawela ukholo lwawo khona, ngemva kwabo kuzabe kukhona ixuku elikhulu elingelakubalwa abaphuma ezizweni zonke lasemihlotsheni yonke lasendimini zonke bemi phambi kwesihlalo laphambi kwewundlu begqoke izembatho ezimhlophe belamalala ezandleni zabo. Sambulo 7 verse 9. Impi yabo isiphelile, njalo sebenqobile, sebewugijimile umjaho wabo, njalo bafinyelela izicoco zabo. Inala ezandleni zabo limele ukunqoba kwabo. Isembatho esimhlophe simele ukuba msulwa kokulunga kukaKristu ozabe sekungokwabo. GC 665.2. Abasindisiweyo baqala ingoma yokudumisa eza kuduma isuka eziphaleni zezulu. Usindiso kuNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi lakulo iwundlu. Sambulo 7 verse 10. Njalo ingilosi kanye namaserafi ahlanganyele engomeni le yokudumisa ngemva kokuthi abasindisiweyo sebebone amandla njalo lobubi bukaSathane. Bazabe sebenanzelele ngendlela abangazange babone ngayo ngaphambilini ukuba awakho amanye amandla ngaphandle kwakaKristu abengabenza ukuba babe ngabanqobi phambi kwequla leli elikhazimulayo. Ngakho lo yedwa ongaziqhenya ngokuthi usindisiwe ngenxa yokulunga kwakhe, sengathi banqoba ngawabo amandla njalo la ngokulunga kwabo. Akusoke kuphume ngisho lelilodwa ilizwi mayelana lalokhu abakwenzileyo kumbe abavivinywe ngakho. Kodwa indimba yengoma zonke lamazwi amqoka ngibo azakuba ngathi usindiso kuNkulunkulu wethu, njalo lakuwo kulo iwundlu GC 665.3. Phambi kwabo bonke abasele emhlabeni, baphambi kwezulu, ukugcotshwa kwendodana kaNkulunkulu kuzakwenzakala. Njalo manje esephiwe ubukhosi njalo lamandla, iNkosi yamakhosi iza kubeka isigwebo phezu kwalabo abahlamukela uhulumende wakhe, njalo uzabanika izijeziso esifanele labo abephule imilayo yakhe njalo behlukumeza abantu bakhe. Umprofethi kaNkulunkulu uthi, ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu lesimhlophe lohlezi kuso, umhlaba lezulu kwabalekela ubuso bakhe, njalo kakutholelwanga indawo. Ngase ngibona abafileyo abancinyane labakhulu bemi phambi kukaNkulunkulu, lengwalo zavulwa, njalo olunye ugwalo lwavulwa olungokokuphila. Abafileyo basebesahlulelwa ngezinto ezibhalwe ezingwaleni ngokwemisebenzi yabo. Sambulo 20:11-12, GC 666.1. Ngemva kokuvula kwezingwalo okulotshwe khona imisebenzi yabantu, ilihlo likaKristu lizahlala phezu kwalaba abenze okubi. Bonke bazakhumbula izono zonke abazenzileyo phakathi kwequla leli elikhazimulayo. Ngakho lo yedwa ongaziqhenya ngokuthi usindisiwe ngenxa yokulunga kwakhe, sengathi banqoba ngawabo amandla njalo la ngokulunga kwabo. Akusoke kuphume ngisho lelilodwa ilizwi mayelana lalokho abakwenzileyo kumbe abavivinywe ngakho. Kodwa indikima, inkimba yengoma zonke lamazwi amqoka kizo azakuba ngathi usindiso kuNkulunkulu wethu njalo lakulo iwundlu GC 665.3. Phambi kwabo bonke abasele emhlabeni laphambi kwezulu, ukugcotshwa kwendodana kaNkulunkulu kuzakwenzakala. Njalo manje esiphiwe ubukhosi njalo lamandla, iNkosi yamakhosi iza kubeka isigwebo phezu kwalabo abahlamukele uhulumende wakhe, njalo uzabanika isijeziso esifanele labo abephule imilayo yakhe, njalo bahlukumeza abantu bakhe. Umprofethi kaNkulunkulu uthi, ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu lesimhlophe lohlezi kuso, umhlaba lezulu wabalekela ubuso bakhe, njalo kakutholelwanga indawo. Ngase ngibona abafileyo abancinyane labakhulu bemi phambi kukaNkulunkulu, lengwalo zavulwa, njalo olunye ugwalo lwavulwa olungokokuphila. Abafileyo basebesahlulelwa ngezinto ezibhalwe ezingwalweni ngokusebenzisa ngokwemsebenzi yabo. Sambulo 20 verse 11 lo 12 GC 666.1. Ngemva kokuvula kwezingwalo okulotshwe khona imisebenzi yabantu, ilihlo likaNkulunkulu lizahlala phezu kwalabo abenze okuhle. Bonke bazakhumbula izono zonke abazenzileyo. Bazabona lapho inyawo zabo eziphambuke endleleni yokulunga lobungcwele lobungcwele khona. Bazabona ukuba ukuziqakisa njalo lokuhlamuka kubafikise ngapi emsebenzini wokwephula umlayo kaNkulunkulu. Izilingo ezihugayo abazihlakulelayo ngokuthanda isono, lezibusiso abaziguqulela ebubini, lezithunywa zikaNkulunkulu abazihleka ulunya, lamazwi okulimukisa abawaphikayo, lamagagasi omusa abawakhahlelela emuva ngenxa yenhliziyo yobuqholo njalo lengavumiyo, konke lokho kuzabonakala sengathi kulotshwe ngomlilo. GC 666.2. Phezu kwesihlalo sobukhosi kuzabonakala isiphambano, njalo njengembukiso kuzabonakala izehlakalo zokulingwa kuka-Adamu njalo lokuwa kwakhe, njalo lamanyathelo onke ecebo losindiso alandela ukuwa kwakhe. Kuzabonakala ukuzalwa komsindisi njengomuntu kazana, impilo yakhe yokuzehlisa njalo lokulandela imilayo, ukubhabhathizwa kwakhe eJordani lapho avezela khona abantu izibusiso eziligugu kakhulu, amalanga onke abonakalisa khona izenzo zothando njalo lesihawu, lobusuku abuchitha ekhuleka njalo ekhangele ezentabeni, lamaqhinga omhawu lenzondo lobubi, izenzo zakhe ezinhle ababembhadala ngakho ububi njalo lobuhlungu obungazwisiseki adlula phakathi kwabo ensimini yaseGethsemane ngaphansi komthwalo onzima kakhulu owafuna ukumchobodisa ngenxa yezono zomhlaba wonke ezazibekwe phezu kwakhe. Ukuthengiswa kwakhe ezandleni zexuku lababulali, zonke izehlakalo ezisabekayo ezosuku lolu olubuhlungu obehlela isibotshwa lesi esingazange silwise esetshiwe ngabafundi bakhe ehudulwa ngochuku emgwaqweni yaseJerusalema, indodana kaNkulunkulu imiswa phambi kuka-Ananias, emiswe njalo phambi kompristi omkhulu laphambi kukaPilathu laphambi kukaHerodi owayelochuku, ekloloda ethethisa ezwisa ubuhlungu njalo egwetshelwa ukufa. Konke lokhu kuzavezwa sobala phambi komuntu wonke. GC 666.3. Ngalesi isikhathi phambi komuntu wonke kuzabonakala izehlakalo zokugcina, kuzabonakala umsindisi ehamba indlela yokugcina yaseCalvary. INkosi yezulu ilenga esiphambanweni, labapristi abakhohlakeleyo bamklolodela ebuhlungwini bakhe, lobunyama obungajwayelekanga, lokuzamazama komhlaba, lokwephuka kwamadwala, lokuvuleka kwamathuna okwenzakala ngenhloso yokubonisa isikhathi lapho umsindisi womhlaba anikela khona impilo yakhe. GC 667.1. izehlakalo lezi ezimbi zizabonakala qathu ngendlela ezalandelana ngayo uSathane kanye lezingilosi zakhe abasuka babe lawo amandla okufulathela umpikitsha wezenzo zabo. Wonke umuntu owayekhona ngaleso isikhathi uzakhumbula ingxenye ayidlalayo. UHerodi owabulala abantwana baseBethlehem ababengelacala ngoba efuna ukubulala inkosi yako-Israyeli. Lo Herodias olecala legazi lomprofethi uJohane umbhabhathizi loPilathu wayengalaso isibindi sokumela iqiniso lamasosha ayekloloda labapristi kanye lababusi kanye labantu abakhala ngelizwi elikhulu besithi, igazi lakhe alibe phezu kwethu njalo laphezu kwabantwana bethu. Bonke bazabona ubukhulu bamacala abo. Bazazama ngeze ukucatshela ubuso benkosi obuzawe bukhazimula ukwedlula ilanga. Ngesikhathi esifanayo abasindisiweyo bazaphosela imiqhele yabo ezinyaweni zomsindisi besithi, wafela mina. GC 667.2. Phakathi kwexulu labasindisiweyo kuzabe kukhona abafundi bakaKristu ndawonye leqhawe elinguPawuli loPetro loJohane othandekayo kanye labazalwane babo ababele inhliziyo ezinhle. Njalo ndawonye labo kuzabe kulexuku elikhulu elalabo ababulawelwa iqiniso. Kuthi ngaphandle kwemiduli ndawonye labo bonke ububi kanye lezinto zonke ezinyanyisayo kuzabe kulalabo ababahlukumezayo babaphosela entolongweni njalo bababulala. Kuzabe kukhona uNero owayeyisikliwi esilochuku okwesabekayo uzabona intokozo njalo lenjabulo yalabo ake abahlukumeza njalo owayethokoza ebuhlungwini babo. Unina laye uzabe ekhona ukuze abone umphumela wemisebenzi yakhe, ukuze abone ububi besimilo asinika indodana yakhe lemizwa ayihlamukulela ngenxa yomzekeliso njalo lendosela yakhe. Uzabona izithelo ezimbi ezaboniswa ngamacala abangela ukuba umhlaba wonke uthuthumele. GC 667.3. Kuzabe kukhona njalo abaholi bebandla leRoma ababefundisa ukuba bangabameli bakaKristu emhlabeni kodwa abasebenzisa indawo zokulengisa kanye lemigodi emnyama njalo leziko lomlilo ukubamba ngamandla abantu ukuba bangalandeli umzwangedwa wabo. Kuzabe kukhona abaholi babo abalokuzikhukhumeza abazama ukuzibeka phezu kaNkulunkulu njalo bazama ukuguqula imilayo yakhe. Bonke laba ababezibiza ngokuba ngobaba bebandla balecala okumele baziphendulele phambi kukaNkulunkulu. Bazabona ithuba seliphelile ukuthi uSomandla ulobukhwele ngomlayo wakhe njalo kasoke ayekele ukumbeka icala lo oyephulayo. Bazafunda kathesi ukuba uKristu uzibeka esimeni sabantu bakhe abahlukunyezwayo njalo bazawenza ngamandla amazwi akhe athi, njengoba likwenzile komunye walaba abazalwane bami abancinyane likwenzile kimi. Matthew 25 verse 40, GC 668.1. Bonke ababi basemhlabeni baza kuma phambi komthethwandaba kaNkuluNkulu belecala lokufuna ukugenqula uhulumende wezulu. Kuzabe kungekho ozabancengela, bazabe bengelalo izaba, njalo isigwebo sokufa sizabekwa phezu kwabo. GC 668.2. Kuzaba sobala emuntwini wonke ukuba imbadalo yesono ayisikho ukuzibusa njalo lempilo engapheliyo, kodwa ibugqili lokubhidlizwa njalo lokufa. Ababi bazabona lokhu abakhethe ukukufulathela ngenxa yempilo yokuhlamuka. Isisindo esikhulu senkazimulo engelakuphela saphikwa yibo nxa babe siphiwa. Yeka indlela abazazingalathelela ngayo kathesi nxa besikhangele. Konke lokhu bazakhala. Bengiza kuzuza, kodwa ngakhetha ukubeka zonke lezi izinto khatshana lami. Yeka ukuyengeka okungaka. Ngithengise ukuthula lenjabulo, njalo lokuphakanyiswa ngathatha ukulahlwa lempilo yokona, njalo lokuhlulukelwa. Bonke bazabona ukuba isinqumo sokubavalela ngaphandle kwezulu silungile. Ngenxa yempilo abayiphilileyo bakhiphe ilizwi lokuthi asisoke sivumele uJesu lo ukuthi abuse phezu kwethu. GC 668.3. Njengabantu abangathi baphakathi kombono ababi, bazabe sebebona ukugcotshwa kwendodana kaNkuluNkulu. Bazabona ezandleni zakhe amatshe amabili okuzabe kulotshwe khona imilayo yakhe, okuyiziqondiso abaziphikileyo njalo bazephula. Bazabona ukuqubuka kwenjabulo, lokumangala njalo lokuthokoza kwabasindisiweyo, njalo igagasi lengoma leyi lifinyelela bonke abangaphandle komuzi. Ngelizwi elilodwa bazakhipha amazwi athi, "Mikhulu njalo iyamangalisa imisebenzi yakho, Nkosi Nkulunkulu Somandla. Ziqotho indlela zakho, Nkosi yabangcwele." Sambulo 15 verse 3. Njalo bazawela phansi bakhonze inkosi yokuphila. GC 668.4. USathane uzabonakala njengomuntu osephelelwe ngamandla nxa ekhangele inkazimulo njalo lobukhosi bukaKristu. Yena oke waba likerebhu lokulinda uzakhumbula lapho awa esuka khona. Wayeyiserifa ekhazimulayo, indodana yokusa. Yeka indlela aseguquke njalo wehlisa ngayo emhlanganweni wakhe. Emhlanganweni ake ayingena, khathesi uzabe engasayikwenelisa ukuphatheka kuyo futhi. Uzabona enye ingilosi imile eceleni kukababa, ivale inkazimulo yakhe. Uzabe esebonile umqhele ubekwe ekhanda likaKristu yingilosi ephakemeyo njalo lehloniphekayo, njalo uzawubakwazi ukuthi isikhundla sengilosi leyi esiphezulu kangaka besingaba ngesakhe ngabe wayengahlamukanga. GC 669.1. Ingqondo yakhe izakhumbula ikhaya lakhe engakabikwazi okubi, ukuthula ndawenye lokusuthiseka okwakungokwakhe kwafika isikhathi lapho akhonona ngonkulunkulu khona. Njalo waba lomona ngesikhundla sika Kristu khona. Insolo yakhe lokuhlamuka ubugqili bakhe abusebenzisa ukuthola uzwelo njalo lokusekelwa zingilosi lenkani ayibonisa ngokungenzi imizamo yokuguqula ngesikhathi lapho uNkulunkulu ayengamthethelela khona konke lokhu kuzakuza sobala phambi kwakhe. Uzahluza imisebenzi yakhe phakathi kwabantu njalo lempumela yayo okuyinzondo ebekhona phakathi kwabantu lokuthathwa kwempilo zabantu lokuphakama njalo lokuwa kwezizwe lokuthathwa kwezihlalo zokubusa lokulandelana kwezimpi njalo lomvukela emazweni achiyeneyo. Uzakhumbula imizamo yakhe ayehlala eyenza eyokuphikisa umsebenzi kaKristu njalo lokusebenzela ukuwisa abantu ukuze bahlale becwila ebubini. Uzabona ukuthi wonke amaqhinga akhe amabi phambi kwezidalwa zonke kuzabe sekufeziwe umnikelo omkhulu wenziwa nguBaba ndawonye lendodana ngenxa yokuthanda kwabo abantu. Ihola lizabe selifikile lapho uKristu azathatha khona indawo yakhe eqondileyo njalo uza kuphakanyiselwa phezu kwezidalwa njalo lamandla kanye lamabizo wonke akhona. Kwakungenxa yentokozo eyayiphambi kwakhe ukwenzela ukuba alethe imiphefumulo eminingi enkazimulweni okwabangela ukuba adlule phakathi kochuku lehlazo lesiphambano. Usizi njalo lehlazo lakhona lalilukhulu okungacasisekiyo. Kodwa loba kunjalo inkulu injabulo njalo lenkazimulo yakho. Uza kukhangela abahlengiweyo sekuvuselelwe kubo umfanekiso wakhe. Inhliziyo zabo bonke zilophawu lwezulu. Ubuso babo bonke bubonisa umfanekiso wenkosi yabo. Uzabona kibo umphumela wokudabuka komoya wakhe njalo uzasuthiseka. Ngelizwi elizafinyelela iqula labantu laba abazabe bebuthene elabalungileyo lababi uzakuthi, khangelani lokho engakuthenga ngegazi lami. Ngenxa yalaba ngahlupheka, ngenxa yalaba ngafa, ukwenzela ukuba bahlale eduze lami okweminyaka yonke engela kuvalwa. Ngemva kwalokho kuzaqhamuka ingoma yokudumisa ephuma endebeni zalawa abazabe bembethe izembatho ezimhlophe abazabe begombolozele isihlalo. Lifanele iwundlu elahlatshelwa ukwamukela amandla lenotho lenhlakanipho lobukhulu lenhlonipho lenkazimulo njalo lezibusiso. Sambulo 5 verse 12 GC 671.1. Loba nje uSathane efuqwa ukuthi avume ukulunga kukaNkulunkulu njalo lobukhulu bukaKristu, isimilo sakhe sizabe singaguqukanga. Umoya uhlamuka njengesikhukhula esikhulu uzaqhubeka njalo. Uzagcwala amadlabuzane eyenze isinqumo sokuthi kasoke achiye ukulwa abekwenza phakathi kwempikiswane enkulu. Isikhathi sizabe sesifikile esokuthi alwe ukulwa lokugcina lenkosi yasezulwini. Uzagijima aye phakathi kwenceku zakhe azame ukubanika ulaka lwakhe njalo abanike amadlabuzane okulwa. Kodwa kuzo zonke izigidi ezingela kubalwa azidukisa. azidukise ukuba zimhlamukele uNkulunkulu. Ngakho leyo yedwa ozakholwa njalo avume ubukhulu lobu azabe ezinika bona. Amandla akhe azabe esefike emaphethelweni. Ababi bazabe bemzonda uNkulunkulu ngendlela uSathane laye amzonda ngayo. Kodwa bayabona ukuthi imizamo yabo yonke iyize, ngeke bamnqobe uJehova. Inzondo yabo izabhekiswa uSathane njalo lakulabo ababekade beyizisebenzi zakhe emsebenzini wokukhohlisa, njalo ngolaka lwamadimoni bazamphendukela. GC 671.2. Inkosi ithi, ngoba uzitshaya ohlakaniphileyo njengoNkulunkulu, khangela ngiza kulethela ababezizwe, ngilethe izizwe ezesabekayo kakhulu, zizahwatsha inkemba zazo, zichithe ubuhle bokuhlakanipha kwakho, zone udumo lwakho. Siza kuphosela phansi egodini, ngiza kubhubhisa wena kerebhu yokulinda phakathi kwamatshe avutha umlilo. Ngiza kuphosela phansi ngikutshaye phambi kwamakhosi ukuba bakubone. Ngiza kutshisa ube ngumlotha emhlabathini phambi kwamehlo abo bonke abakukhangeleyo. Uza kuba yinto esabekayo njalo awusoke usaba khona njalo. Ezekiel 26:6-8, 16-19. GC 672.1. Konke ukulwa kwebutho lo kulomsindo wokudideka njalo lezembatho ezigcwele igazi, kodwa lokho kuzakuba lokuvutha njalo lamandla omlilo. Isaiah 9:5. Ngoba intukuthelo yenkosi iphezu kwazo zonke izizwe, lolaka lwayo phezu kwawo wonke amabutho azo. Izitshabalisile, izinike ekubulaweni. Isaiah 34:2. Uzanisa phezu kwababi imijibila, umlilo lesolufa lomoya oshisayo. Uza kuba yisabelo senkezo yabo. Amahubo 11:6. Umlilo uzabuya uvela kuNkulunkulu, uphume ezulwini. Umhlaba uzakwephuka, izikhali ezifihlwe phakathi kokujula kwawo zizakhitshwa. Amalangabi avuthayo azaphuma endaweni zonke, ngitsho lamadwala ngokwawo azabe esengamalangabi. Usuku oluvutha njengeziko luzabe selufikile. Zonke izinto zizancibilika ngenxa yokutshisa komhlaba lawo. Njalo lakho konke okukiyo kuzakutsha kuphele. Malachi 4:1-2. Malachi 4:1. 2 Petro 3:10. Umhlabathi wasemhlabeni uzabonakala sengathi ulichibi lomlilo. Kuzabe sekuyisikhathi sokwahlulela njalo lokufa kwabangalunganga. Usuku lokuphindisela kwenkosi njalo lomnyaka wokubuyiselwa kwempikisano yeZiyoni. Isaiah 34:8. GC 672.2. Bonke ababi bazakwamukela umvuzo wabo emhlabeni. Zaga 11:31. Baza kuba ngumlotha, njalo lolu suku oluzayo luzabatshisa lubaqede, kutsho inkosi yamabandla. Malachi 4 verse 1. Abanye bazabhujiswa ngesikhatshana esincane, kuthi abanye bazakutsha okwensuku ezinengi. Bonke bazakujeziswa ngesilinganiso sokona kwabo. Izono zabalungileyo ngenxa yokuthi zizabe sezibekwe ekhanda lika Satan. Kuzamele ajeziswe athi kuphela ngenxa yokuhlamuka kwakhe. Kodwa la ngenxa yezono abangele ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bazenze besemhlabeni. Ukujeziswa kwakhe kuzaba kakhulu okwedlula lokho okwalabo abadukisayo. Nxa bonke abawa ngenxa yokudukisa kwakhe sebesheba phela, yena uzaqhubeka ephila phakathi kobuhlungu bokutsha. Emalangabini agezisa isono, bonke ababi abalandeli bakhe abamele ingatsha. Isijeziso esipheleleyo sokwephula imilayo sizabe sesilethiwe. Njalo le ntengo yokulunga izabe isibhadelwe. Njalo izulu kanye lomhlaba nxa bekhangele kuzamemezela ukulunga kukaJehova. GC 673.1. Umsebenzi kaSathane owawubhubhisa uzabe usuphelile kokuphela okweminyaka eyinkulungwane eyisithupha. Wenze intando yakhe, wagcwalisa umhlaba ngosizi njalo waletha ubuhlungu phezu kwendalo yonke. Indalo yonke ibubulile njalo yathwala nzima ngobuhlungu. Ngalesi isikhathi izidalwa zikaNkulunkulu zizabe sezikhululiwe kumlingi lezilingo zakhe. Umhlaba wonke usekuphumuleni njalo kuthule. Abangcwele baqhamuka ngokuhlabela. Isaiah 14 verse 7. Njalo kuzezwakala ingoma yokudumisa ivela kuyo yonke imihlaba eyadalwayo. Ilizwi elikhulu elongathi ngumdumo wamanzi amanengi, njalo kungathi ngumsindo wemidumo elamandla, kusithi haleluya, ngoba inkosi uNkulunkulu uSomandla uyabusa. Sambulo 19 verse 6. GC 673.2. Ngesikhathi umhlaba ungaphansi kwamalangabi, abangcwele bazabe bephephile emzini ongcwele. Kulabo abalengxenye evukweni lwakuqala, ukufa kwesibili akulamandla. Ngesikhathi lapho uNkulunkulu kwababi elilangabi eliqothulayo, ebantwini bakhe ulilanga njalo lehawu. Sambulo 20 verse 6. Amahubo 84 verse 11. GC 673.3. Ngase ngibona izulu elitsha lomhlaba omutsha, ngoba izulu lokuqala lomhlaba wokuqala kwase kudlulile. Lolwandle lwase lungekho. Sambulo 21 verse 1. Umlilo oqothula ababi uzahlambulula umhlaba. Yonke imithonsela nyana yesiqalekiso iyabe sithanyelwe yaphela nya. Akusoke kube legehena evutha kokuphela ezabangela ukuthi abahlengiweyo bahlale bekhunjuzwa ngomvuzo wesono owesabekayo. GC 674.1. Sinye isikhumbuzo esizahlala sikhona. Umsindisi wethu uzahlala elamanxeba okubethelwa kwakhe. Ekhanda lakhe elalinyazwayo, lasemhlane, lasezandleni njalo lasenyaweni, kuzahlala kulobufakazi bochuku olwalethwa yisono. Umprofethi nxa ekhangela uKristu enkazimulweni yakhe uthi wayele misebe ekhanyayo ephuma ehlangothini lwakhe njalo yikho lapho okwakufihlwe khona amandla akhe. Habakkuki 3:4. Yilo uhlangothi lwakhe lapho okwageleza khona isifula segazi esabuyisa umuntu loNkulunkulu. Yikho lapho okulenkazimulo yomsindisi lapho okufihlwe khona amandla akhe. Yena olamandla okusindisa ngenxa yokuzinikela ecebeni lokusindisa. Wayelawo amandla okuphindisela phezu kwalabo abayala ukwamukela umusa kaNkulunkulu. Njalo izinto ezifakaza ihlazo adlula kilo ziletha inhlonipho enkulu kuye kuyo yonke iminyaka engela kubalwa ezakuza. Amanxeba aseCalvary azaletha udumo kuye njalo abonise lamandla akhe. GC 674.2. Wena mpotshongo wemihlambi ntaba yeziyoni kuzafika kuwe ukubusa kwakuqala umbuso weJerusalema. Mika 4:8. Isikhathi sizabe sesifikile esasilangazelelwa ngamadoda angcwele endulo kusukela ngosuku lapho inkemba ezilelangabi ezavimba khona ukuthi u-Adam lo-Eva bangabuyeli ensimini yase-Eden khona okuyisikhathi sokuhlengwa kwabathengiweyo bakhe. Efeso 1:14. Umhlaba owawunikwe umuntu njengombusi umbuso wakhe awuthengisa ezandleni zikaSathane njalo okweminyaka eminingi ongaphansi kwamandla esitha lesi esikhulu. Ngalesi isikhathi uzabe usuhlengiwe ngenxa yecebo elikhulu losindiso. Kodwa owakulahlekile ngenxa yesono uzabe sekubuyisiwe. Inkosi ithi eyadala izulu lomhlaba, eyabumba umhlaba yawenza, yona yawumisa ingawudalelanga ize, yawubumbela ukuze kuhlalwe kuyo. Isaiah 45:18. Inhloso kaNkulunkulu kusukela ekuqaleni nxa wayedala umhlaba isigcwalisekile lapho okuzaba khona indawo yokuhlala yabasindisiweyo. Abangcwele bazakudla ilifa lelizwe bahlale kulo kuze kube nini nini. Amahubo 37:29. GC 674.3. Abanye ngenxa yokwesaba ukuveza umhlaba omutsha njengendawo okuqakathekiswa inotho nje, bayenze imizamo yokufiphalisa amaqiniso amqoka ayiwo abangela ukuthi asiholele ukuba siwulangazelele lowo mhlaba njengomuzi wethu. UKristu wanika abafundi bakhe isiqiniseko sokuthi wayesiya balungisela indawo emzini kaBaba. Labo abamukela imfundiso yelizwi likaNkulunkulu abasoke bekele ukuba lolwazi mayelana lomuzi wasezulwini. Kodwa lokhu kunjalo, ilihlo alikubonanga, lendlebe ayikuzwanga, futhi akungenanga enhliziyweni yomuntu izinto uNkulunkulu azilungisele abamthandayo. 1 Korinte 2:9. Indimi zabantu azilawo amazwi okuchaza umvuzo obekelwe abalungileyo. Kuzaba sobala kuphela kulabo abazakubona. Ayikho leyodwa ingqondo yomuntu engenelisa ukuqedisisa iparadayisi kaNkulunkulu. GC 674.4. 4. EBhayibhelini ilifa labahlengiweyo libizwa ngokuthi lilizwe. AmaHebheru 11 verse 14 to 16. Kulelo lizwe umalusi wasezulwini uhola umhlambi wakhe emthonjeni elamanzi okuphila. Isihlahla sokuphila sithela izithelo zaso inyanga zonke. Njalo lamahlamvu aso ngawokusilisa izizwe. Kukhona izifula ezigeleza kokuphela ezilamanzi akhanya njenge gilazi. Njalo ekhunjini lwazo izihlahla zakhona ziyanyikinyeka zifaka umthunzi wazo endleleni elungiselwe abasindisiweyo bakaNkulunkulu. Kulowo umuzi amagceke akhona alamaqaqa amahle kakhulu. Njalo lezintaba zikaJehova zibonisa ubuhle beziqongo zazo. Amagceke lawa alokuthula eduzane lezifula ezilamanzi okuphila. Abantu bakaNkulunkulu osekukade beyizihambi njalo behambuma bazathola khona ikhaya. GC 675.1. Labantu bami bazahlala endaweni yokuhlala elokuthula. Lezindaweni zokuhlala ezivikelekileyo. Lezindaweni zokuphumula ezonwabileyo. Isihluku kasisayi kuba khona elizweni lakho. Lokuchitheka kokubhubhisa phakathi kwelizwe lakho. Uza kutha imiduli yakho ukuthi ikukhululwa lamasango akhe uthi indumiso. Abantu bazakwakhe izindlu bahlale kuzo. Bahlanyele izivini. Badle izithelo zazo. Kabayi kwakha kuhlale omunye. Kabayi kuhlanyela kudle omunye. Ngoba insuku zabantu bami zizakuba njengensuku zesihlahla. Labakhethiweyo bami bazakudla izithelo zomsebenzi wabo. Isaiah 32 verse 18, lo 60 verse 18, lo 65 verse 21, lo 22. GC 675.2. Kulelo ilizwe, inkangalo logwadule kuzajabula. Lenhlane ithokoze. Ikhahlele njengamaluba. Isaiah 35 verse 1. Endaweni yameva kuzamila isihlahla esibuthakathaka. Lendaweni yokhula kumile umtshekisane. Lokhu kuzakwenzela inkosi udumo. Kube yisikhumbuzo esilaphakade esingayekususwa. Isaiah 55 verse 13. Lempisi izahlala lewundlu, lengwe ilale lezinyane. Lithole ndawonye lesilwane. Lokunonisiweyo ndawonye. Lomfana omncinyane uzaziqhuba. Kabayikwenza okubi. Njalo kabayikona entabeni yami yonke engcwele. Ngoba umhlaba uzagcwala ulwazi lwenkosi njengamanzi esibekela ulwandle. Isaiah 11 verse 6 lo 9. GC 675.3. Ubuhlungu ngeke bube khona ezulwini. Awusoke kube khona njalo inyembezi. Lembuthano yezimfa. Ngisho lokubulala. Lokufa kakusayi kuba khona. Kumbe ukulila. Kumbe ukukhala. Loba ubuhlungu abusayi kuba khona. Ngoba izinto zakuqala sezidlulile. Sambulo 21 verse 4. Lomhlaba kayikuthi ngiyagula. Abantu abahlala khona bazathethelelwa iziphambeko zabo. Isaiah 33 verse 24. GC 676.1. Lapho kuzakuba khona iJerusalema elitsha. Isigodlo somhlaba omutsha okhazimulisiweyo uza kuba ngumqhele omuhle ophethwe yinkosi, lo mqhele wobukhosi ophethwe nguNkulunkulu wakho. Isaiah 62 verse 3. Ukukhanya kwawo kwakunjengelitshe eliligugu, elikhulukazi njengelitshe lejaphasi. Likhanyisa njengekristali. Lezizwe zabasindisiweyo zizahamba ekukhanyeni kwawo. Lamakhosi omhlaba aletha ubukhosi lodumo lwawo kuwo. Sambulo 21 verse 11-24. Inkosi ithi, ngizathokoza ngeJerusalema, ngithokoze ngabantu bami. Isaiah 65 verse 19. Khangela ithabhanekeli likaNkulunkulu lisebantwini, njalo uhlala labo, futhi bona baza kuba ngabantu bakhe. Lo Nkulunkulu uqobo uzaba labo enguNkulunkulu wabo. Sambulo 21 verse 3, GC 676.2. Emzini kaNkulunkulu akusoke kube khona ubusuku, ngakho ozadinga kumbe afise ukuphumula. Akusoze kube khona ukudinwa ngenxa yokwenza intando kaNkulunkulu njalo lokuletha udumo kuye. Sizahlala sisizwa ubunandi bokuphephetha kungathi ngokwekuseni kuqhubeka ngokungapheliyo. Kabadingi isibane loba ukukhanyisa kwelanga ngoba iNkosi uNkulunkulu izabakhanyisela. Sambulo 22 verse 5. Ukukhanyisa kwelanga kuzathathelwa indawo yakho yinkazimulo engaphandliyo emehlweni, kodwa eza kukhanyisa okwedlula okwenziwa lilanga emini enkulu. Inkazimulo kaNkulunkulu leyewundlu izagcwalisa idolobho lonke ngokukhanya okungafiphaliyo. Abahlengiweyo bazahamba phakathi kokukhanya okungelalanga ngitsho lobusuku. GC 676.3. Njalo kangibonanga ithempeli phakathi kwawo, ngoba iNkosi uNkulunkulu uSomandla ulithempeli lawo kanye lewundlu. Sambulo 21 verse 22. Abantu bakaNkulunkulu baza kuba lethuba lokukhulumisana manqamu, loBaba njalo leNdodana. Ngoba kathesi sibona esibukweni kalufifi. 1 Korinte 13 verse 12. Sibona umfanekiso kaNkulunkulu sengathi usesibukweni emisebenzini yendalo njalo lendlela asebenza ngayo labantu. Kodwa ngaleso isikhathi sizambona ubuso nobuso kungekho iveyili yokusisitha. Siza kuma phambi kwakhe njalo sibone inkazimulo yobuso bakhe. GC 676.4. Kulelo lizwe abahlengiweyo bazakwazi ngendlela labo abaziwa ngayo uthando njalo lozwelo uNkulunkulu ayeluhlanyele enhliziyweni luza setshenziswa ngendlela eqotho njalo emnandi khonale. Ubudlelwane obuqotho lezidalwa ezingcwele lokuhlalisana kuhle lengilosi ezibusisekileyo njalo labathembekileyo abachiyeneyo kusukela ekuqaleni abageze izembatho zabo egazini lewundlu. Lobudlelwane obungcwele obubambanisa imuli yonke ezulwini lasemhlabeni. Efesu 3 verse 15. Konke lokho kuyancedisa ukubumba injabulo yabasindisiweyo. GC 677.1. Kulelo lizwe ingqondo ezingasayikwazi ukufa zizajulisa ngentokozo engapheliyo izimanga zamandla okudala njalo lemfihlo yothando lokuhlenga kakusoke kube lekhona isilokona kube khona isitha esilochuku njalo lesilinga abantu ukuba bakhohlwe uNkulunkulu zonke izigaba zengqondo zizakhula njalo lamandla awayo azakhuliswa ukudinga ulwazi akusoze kwadinisa ingqondo kumbe kuqede amandla lapha zonke izinto ezinkulu zizenziwa lezifiso ezinkulu zifinyelelwe lamaphupho afezeke njalo kuzahlala kulezinga eliphezulu elokufinyelelwa lezimanga ezintsha ezokubukwa lamaqiniso amatsha okwaqedisisa lezinto eziningi ezintsha ezizadinga amandla engqondo lawo mphefumulo njalo lomzimba GC 677.2 zonke imfihlo zezulu zizavulelwa abahlengiweyo bakaNkulunkulu ukuthi bazifunde ungasela kufa lokuba gwema bazakuphaphela kweminye imihlaba ekhatshana imihlaba leyi eyagcwala usizi nxa yayibona ubuhlungu lobubi obabusehlela abantu emhlabeni ngemva kokungena kwesono njalo eyajabula ngengoma yokuthokoza ngemva kokuzwa umbiko wokuhlenga komphefumulo owodwa ngentokozo engachasisekiyo abantwana bomhlaba lo bazangena enjabulweni njalo lasemhlakanipheni yezidalwa ezingazange ziwele esonweni bazabacathekela ulwazi njalo lokuqedisisa abakuthola phakathi kweminyaka eminingi lapho ababecabangisisa khona ngendalo kaNkulunkulu ngelihlo elingafiphelanga bazakhangela enkazimulweni yendalo bazabona ilanga inkanyezi njalo lendalo esebenzisanayo konke lokhu kusenza okuphawulelweyo kuqaqele isihlalo sobukhosi kuzo zonke izinto kusukela kokuncane kusiya kokukhulu ibizo lomdali lizabe libhaliwe njalo kukho konke kuzabonakala inotho yamandla akhe GC 677.3 njalo nxa iminyaka engapheliyo iqhubeka ihamba izaletha ukuvezwa kwenkazimulo kaNkulunkulu lekaKristu ngendlela ejule kakhulu njengoba ulwazi luqhubeka lungamanga ndawonye kuzakuba khona kuzaba njalo lothando lenhlonipho njalo lentokozo layo izahlala ikhula nxa abantu beqhubeka befunda ngoNkulunkulu kuzakhula ngokufanayo ukumangaliswa isimo sakhe nxa uJesu evula phambi kwabo inotho yencebo lokusindiswa njalo lokunqoba okwatholakala phambi kwempikiswane enkulu loSathane inhliziyo zabasindisiweyo zizagcwala ukubonga njalo ngenjabulo enkulu bazaqhunza ingoma ngamacaco abo egolide njalo izinkulungwane zezinkulungwane njalo lezinkulungwane zamazwi zizabambana ekuhlatshelweni kwengoma yokudumisa GC 678.1 lazo zonke izidalwa ezisezulwini lemhlabeni langaphansi komhlaba lezinto eziselwandle lakho konke okukibo ngakuzwa kusithi kuye ohlezi esihlalweni sobukhosi lakulo iwundlu kakube ukudunyiswa lodumo lobukhosi lamandla kuze kube nini lanini. Sambulo 5 verse 13, GC 678.2. Impikiswano enkulu kakhulu isiphelile. Isono kanye lezoni kakusekho. Imihlaba yonke eyadalwayo izabe isihlanzekile. Indalo yonke izabe isigcwele ukubambana njalo lentokozo eyodwa. Kusuka kuye owadala konke kugeleza impilo lokukhanya njalo lentokozo kuzo zonke indawo ezidaliweyo kusokela ezintweni ezincuncuncu kusiya emhlabeni omkhulu kulayo yonke zonke izinto eziphilayo lezingaphiliyo ebuhleni bazo obungasithwanga njalo lentokozo epheleleyo konke ukuthi uNkulunkulu uluthando GC 678.3.